Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikakhule eMathebeleni South ngo-2021 ye-RRP iqala ngoba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali le.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwala kwempahla lokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bene confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadale okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngenhlupho ezibathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lomhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi azichenye ngokuba yinzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first,
kufuze liziqanje ngelizwe lethu njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe abantu. Kufuze njalo sibe lenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo ngendawo zixhumane, ukuze labo abafisa ukwenza zamabhizimusi kuleli bahugeke ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lomhlangano ukuba imigwaqo eminingi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngikakhule eMathebeleni South ngo-2021 ye-RRP iqala ngoba le nkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali late ngobe sithi akabi nabantu abakwanisa ukwenza ama-plans nalawo afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansila la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zikuye zivale, kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalesi mdola, ngoba bangabekela ukwenza njalo zothola ukuthi yalokhu esihlalise kuva.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile, ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa yikuba iningi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezizalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo kodwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu. Kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli owayolungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunje, akusela mgwaqo kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 million okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olwe Zimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo siyafeza ubuncitshi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eleNgilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBaitbridge uquma koBulawayo useyathutshela enyakatho yemaNdebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lo weKwekwe kusiya enkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngwekaroyi equma eBinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba okwamanje. Leli dale linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athoba munemunye 87 adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile, sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho, esithi alelo lidale nomination court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izeki yala ukuyamukela, isithi kayila michina yeswipe. Igqwetha le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
We'll then accompany those affidavits of evidence with our own detailed legal arguments.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalele umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edale.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside, esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngezikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo unkosazana Nobuhle Ndiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi tinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandlaleli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo, kunjalo vele kumele kulwe So, logos ujwayele, even ngesikhathi u-President Tsvangirai ekhona, wakuhlala kusilwa, abantu babehlala besilwa, towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa ku-nomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho. Ngolwesithathu, idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabe-ZEC besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court koBulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa ezimele umnumzana Sevia Kasukwere laye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isitho 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhla ka-27 usiyaphela mhla ka-28 kulinyanga kantulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livit Mgejo uthi umhlangano lowo uza kupha ithuba eleZimbabwe lele Russia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano we-Russia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kowakuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe ase-Africa bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokutshiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lumhlangano ufana lalowo owasungulwa ngowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe-US Africa Summit, wona-ke owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibili lo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele-South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo owe-Russia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni be-Russia lobuhlobo be-Africa le-Africa obudala kakhulu njalo buhlobo osobuzithola bumima nzonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi le yase-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuza amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo be-Russia ne-Africa bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi kombuso we-ZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe, lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende le-ZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho kula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano e-Russia eziyabuya lo mnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
I-Russia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli be-Afrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti le-China layo iyazisondeza kakhulu kumazwe ase-Afrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
kulombango baba kulobudlwangudlwangu kubangwa iAfrika bathi ngesilungu yiscramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885 zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi Africa ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye okhona eAfrika, onguye ophethe eAfrika, onguye othandeka eAfrika ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrika kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwaye emhlabeni ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lase South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, lenkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Ukumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba lifuna lokhu lalokho e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka, kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe, sisale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho esilambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho kufunwa yi-China, lokho kufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika, bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini Elevitz University elikwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemeleka uTreasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezi nsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leleVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempila kahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe Mental Health and Youth Advocacy Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi Kush kwabasakhulayo. IKush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezigoqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye-9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhlaka-28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi inengi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika-Unit 7 lo-8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalele ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ukubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. Utshele usandikile emhlanga weStudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemishina yamakebos osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenze losandekile.
Yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilunguthaga kho constant. I-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi. Njengoba kulama teething problems unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathi la bayafaka imali ku unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama teething problems sizafika ukuthi u unit 1 lo unit 2 bazaba lama problems ama breakdown. Njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu, ayadonswa kakhulu, ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu, one day aphansi. Olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho-ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo?
Ye-SIC kurekomendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy ikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona, bathethe wonke bareplace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwejwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwejwa balutshwane abagwejwayo. Uzafica ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica e-Woodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups nsuku zonke kuyatshontshwa ama-cables, e-Benside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayephusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangene nje.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni?
Nakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngitshile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafika u-unit 7 lo unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okomkomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owe-Studio 7 ekobulawayo. Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi osacathulayo, yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLowakwere Chamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Why Siyabonga wasuka inkabazwe ukuyadinga amadlelo aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone ama India ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani
Kombano eVungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela la kwaMsendo
Kati
esite ikula uGupta. Ngaqala ukucula ngo-2020 lapho engangibambisane khona nensizwa okuthiwa uZamcholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kamaskandi. Ngase ngiyatshintsha ke mina okwamanje ngenze ama single asemathathu awodumo lombhaqanga.
Wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi
kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashwabane yakwaNongoma yindoda engibukela kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo ingakho ingaze ngagxela wonke ngena ngakuthanda nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media
bajabula abantu bonke
ngempela uyatholakala kuye yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye la sebulenjini be-internet
umculo wabi kuma-social media uyatholakala kwa-Facebook kwa-WhatsApp usazotholakala nako-Spotify nako-YouTube nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha
usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo yikho nje eli Gupta langempela nguye besileyo uhlelo waza hoza Friday libe lempela sonto enhle igalongo ezethiza sibanda siyabonga
Mbali ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga lingakhohlwa ke namhlanje ku Live Talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakansila amalunga edalela eParliamente kanye lomongameli lona ke oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisayo sithi libe lempela sonto elithukela ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraragana.